isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalambulela kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 kuLwezi 2023. Igama ngontungami linkomo. Embabeni zethu lamhlanje, inkantolo ye High Court ilahle udaba lwamalunga e-TCC angamachumi amabili lantathu olokuphikisa ukuxotshiswa kwawo ePhalamende ngozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Ibandla le-TCC liyakusola kakhulu lokhu njalo lithi lisazophuma lesinqumo sokuthi lithathe manyathelo bani. Uzulu wakomankubo ePlumtree usesungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ngoba ehamba umango omude esiyadinga ukwelatshwa kohingwe lakomadlambuzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkantolo ye High Court namuhla ilahle udaba lwamalunga e-TCC angamashumi amabili lantathu 23 olokuphikisa ukuxotshiswa kwawo kumadala ePhalamende omabili eleNational Assembly leSenate ngomnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Umahluli uJustice Munamato Mutevezi unqume ukuthi amalunga la ehlulekile ukusuthisa inkundla ukuthi uChabangu akalawo amandla okuwaxotshisa ePhalamende. Lokhu kusho ukuthi ukhetho lwama-by-elections oluhlelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa olokudinga abameli abatsha luzaqhubeka mhlaka 9 ngompalakazi. I-nomination court yona izahlala ngolwesibili isamukela amagama alabo abafuna ukuncintisa. Sixoxele igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole.
Okwenzakele namhlanje into evele isisembhalweni, the writing was on the wall. Abantu labana sathi sifika enkantolo mhlaka 2 bafika bona ba-withdrawer i-allegation yabo yokuthi uSpeaker lo-President we-Senate bangaga indlela ama-withdrawals ngendlela besifuthi ukufaka ngomthetho ngithi babesethi there was i-violation of section 129(1)(k) of i-constitution. So into ese-Africa yenzakala ukuthi bathi befika khona ngale basebesithi hayi abanani lendlela uSpeaker abalani lendlela uPresident abamba ngayo into leyo. So the argument fell khonapho khonapho. Then they started coming up ukuthi uChabangu kasiyo member ye-TCC. Naye uChabangu esethi kabasenga ama-members e-TCC. Ujaji ungathi akhangela ukufake kanje. Uthe yena into ehluphayo ngeyokuthi kulobhuti oyala ukuthi lo mfowabo ngumntakababa. Lo mfowabo esithi lo kasomntakababa, ubaba engekho. So ngabantu nje ababili ababanga nje umsindo. So i-argument yabo kade kuyokuba umsindo ngakufaka literally that way ukuthi sebebanga umsindo nxa sebesithi uPresident weSenate lo abantwerunga bayenzile, therefore i-by-election go ahead.
Sizabona yini gqwetha uChabangu esexotsha amanye amalunga e-TCC ePhalamende njengalokhu aseke wakutsho?
Well, it's difficult to preempt ngoba bengidila ngendaba ebiswe kini ukuthi uTCC ngale akubamba njani, hayi angazi. iTCC iye ngabe ikwazi ngoba uChabangu ngu-Secretary General weTCC.
abe-TCC nxa sikhuluma labo bathi uChabangu ngumuntu osetshenziswa yizanu, ngokunjalo bathi lani njengamagqwetha hayi ungani lilahlekile lapha ukulwisa abantu abakhethwe nguZulu kukhethwa abantu abe-TCC.
There is something abantu abangayizwisisiyo. uZulu wakhetha abantu abebe deployed e-TCC. So i-TCC yesibiza abantu bayo angithi. So ukuthi kuthi i-TCC ayibizanga, i-TCC ayizange ngikhulu ukuthi ayibiza. But kunabanye abantu abazithi bona just because maybe they are close ukuthangisa. Then they believe ukuthi then they are more TCC than any other person, which is a wrong way of thinking. So i-TCC into ekhona ukuthi wena unje so i-TCC yakwazi ukudeploya kwenye indawo. I-TCC nxa ingase ingasazwanani lawo kumbe for whatever reason iyaku-withdraw. Angithi sengaku-withdraw laba manje sebaxoshwa i-TCC because they are members of the party according to u-Secretary General. Therefore, that's how they lost i-membership to the parliament and the senate ngokunjalo.
Umnumzana Ngobani sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi ungunobhala jikelele we-TCC. Umsekeli wesikhulumeli se-TCC umnumzana Gift Osterlosi Siziba usole kakhulu lesi sinqumo.
It's an attack on democracy, it's an attack on the will of the people. Yeah, kungabe kulo umuntu olezinkinga lama problem ake kodwa ke akukhangelelwa ngokubana ke ku resolve ngoku undermine the will of the people. Ngenxa yokuthi abantu bavota and that is an attack on democracy and iZANU PF has always been on an agenda to systematically eliminate and undermine the will of the people. So yiko elikubona ikona and the slinking ngenxa yokubana ke abantu nxa bavota uvoti yabo ingasasebenzi ngenxa yokuthi umuntu uyaphuma evela lapha vela khona ethi ubani sengimkhiphile ubani sengimkhiphile kuyenza kube nzima ukubana abantu bebe lethemba mayelana nokuvota yinto okufanele silungiswe yinto okufanele siyikhangele thina njengamaZimbabwe.
Njengoba sokunje lizathatha manyathelo bani pho?
Yes, siyaqhubekela phambili ke silomhlangano wethu lokuhlangana labanye abatshiyeneyo abasimelayo bayakhangela ke impumela ephume High Court se 28-page judgment. So iyakhangelwa ke once singaqeda ukuyihlunga sibe kwazi ukubana ke siya phambili njani njengebandla le-TCC and siyazisa ke uZulu wonke jikelele and all who care to listen ukubana thina siyathatha ke ndlela bani both politically and legally ukubana silungise indaba ke yoku-undermine-wa ke kwamavoti abantu abavotayo bevotela ke abantu ababakhethayo ukubana bebamela ke edale iparlamente lasemakhansilini. So sizaqeda ke emhlangano yethu sikhulume labantu bonke beZimbabwe kodwa siya emphasize ukuthi abantu bebekwazi ukubana thina njenge-TCC akulabantu esamkhiphayo akulabantu esabaxotshayo. So konke likubona imisebenzi yeZANU PF isa agenda and objective iku-undermine ke ukhetho olwayenza ngabantu.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli se-TCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubesemhlanganweni we-SADC oqhutshelwe kwele Angola namuhla obuhlaziya umumo wokuhlaliseka kumbe ukungahlaliseki okusemazweni asezansi e-Afrika kanye lesimo sombuso okhululekileyo kulumango. Iningi belikhuthaza i-SADC ukuthi iphathe udaba lokhetho lweZimbabwe kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu emhlanganweni lo. Kodwa sisiya emoyeni bekungakazakali ukuthi lumanyano ululokothile na udaba lweZimbabwe kumbe hatshi. Amabutho akwele Israel abombe imota ebikwa ibithwele izigulane iambulance eGaza abulala abantu abalishumi lanhlanu izolo ngokusho kweHamas yona elwisana lebutho lakwele Israel. Uhulumende weIsrael uthi imota le ibithwele amabutho eHamas kodwa iHamas iyakulandula lokho isithi liambulance ibithwele abantu makhaza abalinyazwe ngamabhomba e-Israel. Izakhamizi zakwaMangubo ePlumtree sezisungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ngoba zihamba umango omude zisiyadinga ukwelatshwa kwezinye indawo ezikude ezigoqela koHingwela koMadlambuthi. Kodwa zithi izandla zimfitshane ngakho zidinga uncedo. Sixoxele omunye wabaphathi baloluhlelo umnumzana Sibusiso Nleya.
Into yayenza sicabanga kuye ziclinic endaweni kaMangubo kuMathi isimo esabazali asebekhulile labantwana abancane uthola ukuthi umzali uyaqohingwe ngenqola eyofika segula kakhulu noma kumadlambuzi ngenqola eyofika segula kakhulu so yiso isimo esayenza ukuthi kuMathi kuMangubo sicabanga kuye ziclinic
Sike safika ekliniki yenu sabona mpela kule foundation sakhuluma lezakhamizi njalo zachasisa ukuthi hayi isifiso sokwakha lomtholampilo sikhona mpela kodwa kule ngxaki kuyini okusilelayo kahle kahle
lapha babunkomo isimo esiyenza ungathi siyasilelwa isimo sematerial yokusebenza khona phana noma imali yokuthi siphakamise asinako kahle kahle kunzima kithi thina singumphakathi sihlangene siyazama kodwa ke kunzima kithi singumphakathi into ebesicabanga besicabanga ukuthi masingatholelwa amadona noma singathola idona isiphakamisele sibonene ukuthi kuhamba njani
Abangathanda ukuphathisa bengalifinyelela njani utsho inombolo zocingo le account number lapho abantu abangaphosela khona abalakho
inombolo zokuphunywa sinazo ziyafonelwa ziya WhatsApp ekhona ekasibusiso nleya +27836684224 eka Sibusison leya leyo kubuye eka Mrs Gibson Dube ngeZimbabwe it is 0771287564 ekugcineni kubuye esithathu eka Mrs Ngakomoyo 0774273356 ziphelele ke inombolo lapho ningasiqhuma khona seziphelele iaccount esinayo FMB eSouth Africa emathi stokfela eseclinic yethu 6304513873 izo lezo babunkomo into esinazo ezibekisane neclinic
umnumzana Sibusiso Nleya ngomunye wabaphethe uhlelo lokwakha iclinic yakoMangubo koMngathi ePlumtree futhi ungusomabhizimusi Ukuswelakala kwemali, indlala kanye lokusilela kwamanzi sokuthiye abesifazana bemaphandleni bethwele nzima. U-Albert Ncube uyalandisa.
Omama bemaphandleni bathi kumama Nzonzo komnotho kuhlana lendlala esemakhaya sekulethe ubunzima kibo unkosikazi Thohile Moyo oyisakhamuzi esiJubane ward 15 eKwanda South ongufelokazi uthi bathwele amagabha avuzayo emakhaya
siyahlupheka sesikhulile amanzi siyahambela khatshana kodwa ke ngakuthiwa silamanzi eduzane ngiyakwanisa ukuzilimela impidi yami ngibe ngithelela khona phana ngiyakwanisa ukuthi ngisawudwa lami lethukela lami angihluphi mntwana ngoba siyayibona impilo yanamhla iphila ngokuthi uzincedi So kodwa ngendaba yehlupho lamanzi ikho kusihle ukuthi sihle ukuthi siziphathise singabafele njalo uyakwazi mntanami nxa singumfelokazi akula muntu okunakanela ngoba uyabunga umama ungubaba phakathi komuzi zonke izinto ziyaba ziwuxakele zikhangelelane lawe uyabefisa ukuncediswa kodwa kungalali lutho lingakuncedisi kodwa nxa singathola amanzi silakho ukuthi sizimele sizincedise mntanami siyaba lohlupho olunganeni
amazwi la agcizelelwe nkosikazi Ellen Ncube esinye isakhamuzi sesijubane kodwa ngabe bayabolekiswa izimali zokusungula inhlelo zokuziphi siphilisa.
Ukuthi ngabe isikotsho sethu siyavuma ukuthi sibe lamanzi amaningi, siyenze izingadi. Njalo okunye okwenza njalo sifuna ukuthi idamu lethu ligqibelekile kalibambe manzi. Izifuyo ziyabe sezinatha edamu, so idamu kalila manzi selicitshile, izifuyo sezinatha khonaphana ngoba kathesi kunzima siyathenga ukudla. Ngabe kuba lokuthi okungamalonyinyana ukuthi omama sikwanise ukuthi sithole imali yokuthi silone, sikwanise ukuthi kumbe sizithengele onkukhu zethu, sifuye inkukhu zethu, kodwa imali izosihluphayo ukuthi omama siyenze khona lokhu. Sicela ukuthi ngabe kuleke imali silone ukuze sizincedise kathi njengabo.
Isiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Nkiwane, uthi omama bemaphandleni bathakazelele usuku lwabo kunyanga edlulileyo bekhala ngokuthi impilo iyayisiba lukhuni.
Isithetho othi sithuthuke siye phambili, i-drought ethe indlala, abantu abasebenzi, omama basala lentandane eziningi ezifuna isikolo lokudla benjalo bengasebenzi. So nxa ngikhangela ngibona impilo yabomama iyehle kakhulu, sibabuyisele phansi sibacindezele. Amanzi emakhaya lonyaka nge-drought le abantu abalamanzi, nge-drought le abantu abalakudla, sekhangelele ukuthi ngabayaholiswa.
Kusenjalo abafuyi benkomo ezansi emaNdebeleni sebekhuthazwe ukuthi bengathandabuzi ukuhlabisa inkomo zabo i-vaccine ye-general disease esiphekwa kuleli. Ingcwethi kwezokufuywa kwenkomo umnumzana Sikhalazo Dube olilunga le-International Livestock Research Institute uthi abalima kumelanga besabe ukusebenzisa lawo ma-vaccine. Aba uhlangothi lukahulumente olunakekela izifuyo lokwelatshwa kwazo ole-Department of Veterinary Services bathi balama vaccine afika inkulungwane ezingama 50,000 azasetshenziswa ukuhlaba inkomo kulesi sabelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jaha lezansi Albert. Siya kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu njalo owayekhuthaza abesifazana ukuthi baqoqizele imindeni yabo ukuthi iyebhalisela ukuvota kukhetho oludlileyo. Sicubungula ukuthi zambe abantu bazasukumela phezulu na ukuyavota kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi labo abebandla le-CCC abaxotshwa edale lephalamende elesenethi lemakhansil ngempela usuphelile umsebenzi njalo sokuzakhethwa abanye.
Ukurikhola kwamalunga edale lephalamende lamakhansilas akade qeda kuvotelwa nguZulu kulethe ukudangala kakhulu kwabavotayo ngoba bebekhangelele ukubana bazaphinda bavote njalo ngemva kweminyaka eyi-5. Nanku-ke ama-records la asuke yenzeka masinya ngemva kwenyanga ezimbili mangaphambanisi abantu bekhethile, sokuthiwa sokufuze bayekhetha njalo. Lokhu kubangelwa ngama-issues abakhona ku-internal party eyakhethwa ngabantu ukuthi kube lokungazwani thizeni okugcina kubangela ukubana abavutayo bagcine besiba-affected ngoba bona bayabe bekhethile bethi bakhethe kahle njengomuntu owayekhuthaza abantu ukubana baphakame ngobuningi bayivota. Ngiyaqhubeka ngisithi kibo lingakhathali noba ngabe kurikholiwe kumbe ilunga ledale lekhalendadade lilikhethile lishonile, thina simanga ukuthi asiqhubekeni siyevota. Manxa sokubizwa ama-elections siphakame ngobuningi siyevota, sikhethe njalo singapheli umoya. Thina sokufunayo ukukhetha abantu abafunwa yithi, abathandwa yithi.
Bona abantu nxa bevota balolwazi olweneleyo yini ngomuntu abamvotelayo kumbe bakhangela ukuthi uvela kuliphi ibandla, njengoba sibona iningi koBulawayo livotela i-CCC kumbe ibandla leZANU-PF.
Abantu nxa befika isikhathi sokubana bakhethe bavote ngesikhathi sama-harmonized elections abakhangeli muntu, bakhangela ibandla abalithandayo, okubangela ukubana bagcine bengasananzelelanga ukuthi umuntu abamkhethileyo ngabe ngumuntu wendawo yini. Yikho sibona kathesi kungani kusiba lokungazwani nje ngoba abantu bananzelele sokudlulwa ama-elections ukuthi bangabe bekhethe abantu abaningi abasuka emaswingo bebavotela ngapha endaweni yemathebeleleni, okuyinto eziswe ubuhlungu kwabanye abasebandleni lesisi bafila ukubana lokhu kakuso into eqondileyo ngokuba labo bebekhona ukubana bangakhona ukubana bathathe lezo zikhundla babuse endaweni zabo. but ngenxa yokuthi uZulu uthe evota ubevota evotela ibandla ngazange ikhangele ukubana umuntu ovotelwayo yini ubevele ekhangele laphana thini ibandla elithandayo afake nje u-X.
Kodwa ubona abantu besukumela phezulu besiyavota kuleyi ibhayi election ikakhulu sikhangela nje labo abesifazana labantwana.
Eqinisweni ukuthi ama-bi elections abantu abayangisanga kuwaphakamela ngobuningi njengendlela ama-harmonized elections abaphakamela ngakhona. Okugcina kubangela ukubana ama-political party anjengama-CC anjengama-opposition kuleli agcina eluza ngoba ibandla elinjengezanu PF liyama-members la ma-structures aphilayo. Okubangela ukubana nxa kufika ama-bi elections abantu bawaphakama ngobuningi besiyavota. Bese kusithi ama-opposition ngoba agcwele lama-sympathizers njalo ala ma-structures aphilayo. Abantu babe ngabalutshwana abahamba beyivotela ibandla leli busayo ligcina lisiba yile njani elithathayo kuma-bi elections. Lokhu yikho kubangela ukubana abantu bangani abaphatheki kahle ngokuthi kuzaba nama-bi elections. Kumbe i-bi elections kumbe i-harmonized election asiphakameni ngobuningi, siphakame ngezimulu, umama, ubaba, mntwana, khulu, gogo, phama ngobuningi siyevota sikhethe. Bese ngiletha isiqwayiso kumabandla wona la ayiwo adumileyo, ayiwo akhethwa ngabantu, ibandla le-CC nebandla le-ZANU-P F ukuthi abayekele ukudelela uZulu ebafakela abantu bokuze endaweni zemathebelelendi, abanike abantu ilungelo lokubana bazibuse endaweni zabo, internal politics zabo cela ke zifeze abanikazi bendawo. Abantu bafuna ukuzibusa. I-devolution esikhuluma ngayo asiyenzi asiyi-practiseni kuma-internal politics zethu ibe sikhula isifida to the national politics ngokuba usuvele ubone ukuthi loba kungathiwa yamabandla athizeni ngalawo mabili angabusa kugcina thina abantu bemahlebeleleni sivele singabantu esicindezelwayo sisiselwa emuva.
Lowo ngunkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu esixoxe naye eBobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingalishona njani silukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lokuthi inani labantu abavela phandle kwesigaba seMandebeleni yibo asebegcwele koBulawayo. Kungakubangelwa yini lokho? Ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani silengxoxo losubungula ezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
La okwenzakala ngayo asoze sigcine sibona abantu abavela ezigabeni zeMandebeleni ngeminyaka elandelayo. Sebebalutshwana kakhulu okokuthi kuyabasokungani vele abakho.
Ya kuyethusa Gandhi ngani kukhomba khonokho ukuthi inani labantu lokhu lisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu begcine sebebalutshwane kakhulu. Singazi njalo ukuthi sokungathiwani kodwa hayi inani langkhona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantengantenga kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula.
Khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba seMandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe? Kuyini kahle kahle ngokubona kwakho?
Izizathu ezingabangela khonokho ngayithinga ukuqala yasithi thina ngo 1988-82 ngokuqala indaba zeGooground abantu abaningi singathi ngabantu abaebleboded babaleka baye kuBotswana baye South Africa abazange bephenduke labo bantu. Kwakuzoqala indaba zabo esaphu lani lani wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi kutsho ukuthi abantu babavalutshwane yaya ilokishi elangala imisebenzi abantu bahamba baye eGoli makhaya lemulini eziningi kunapha emathebeleleni. Abantu nxa ngikhumbula mina abantu angakhula labo engafunda lapho ngathi maybe 90% of them basegoli ezimulini wakhala ezimulini ukuthi abanye abantu bangapi ningi labantu basegoli ikokubangela ukuthi abantu bebalutshwane kolokho esingathi thina i-depopulation abantu basuka behambe bekogoli umuntu esefike ehlale khona ngalele muli yakhe engazaphenduka ekhaya
siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni seMandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo ubona ngani kungakho leqiniso yini khona lokho
yebatho njalo abanye kodwa into engikhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi sithina situkuprove ukuthi nanku yikho lokhu kuyenzakala ibikhona i-census khathesi sibawele bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi sinathi thina ncade bebale sithi kusemagwegwe babala imagwegwe babala ngale bazalahla njani inani labantu kutho ukuthi inani lo lelo kuzamele silikhole ukuthi ilo likhona sesesibona ukuthi sithini isizathu zokuthi indaba abantu bebalutshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu abemandebeleni sesahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuze umthembi kunzima ukuze abantu bethembe igovernment so yikho ke bazasihlala vele belensulo so ukuyona igovernment ukuthi yenze izinto zazicace itshengisa abantu ukuthi hayi ngiqinisa ngempela khonokho esikutshoyo yikho kukhona
lo ke bekungumnumzana Mthuseli Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla. IGreen Fuel inqobe iBulawayo Chiefs nge-1-0. IChicken Inn layo inqobe iFC Platinum. Rather, iFC Platinum layo inqobe iChicken Inn nge-1-0. Cranbourne Bullets layo 1-0. iSheshan 2-Manika Diamonds 0. Kuthi iqembu leSimba Bora lona linqobe eleHerentals nge-1-0. Kusenjalo umdlali weHighlanders uRaman Kutsanzira uthi bazadonsa kanye-kanye bahlasele ngamandla ukuze banqobe iqembu leCapes United emdlalweni wabo kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Ukutsanzira utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuthi kuzamele kube lokudonsa ndawonye ukuze iqembu leHighlanders liphumelele emdlalweni walo wakusasa ozaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo.
Namezobanceda zebili njengeempoyi zami sizoncedisana bazosebenzisa wona amandla abo mna nizosebenzisa i-experience yami. Sisebenze kahle sibili weekend prepare for this match very well.
Iqembu leHighlanders lingena kumidlalo yeviki lamachumi amathathu lithiwa ngemiklomelo yithobamu nomunye liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo elengeza iPlatinum Stars. Njalo umqeqeshi walo uBaltimore Brito uthi kungadlali ngeviki edlileyo ukuze baphathisa ukuba bephushe besendaweni enhle engalaneni.
Ngalesi sikhathi kuqakathekile ukuba labadlali abake baphumula njalo abalengqondo eziye zakhokha umoya ngoba ngemva kokungadlali kuhle kuqakathekile ukuba abantu bajulise ingqondo baphinde bazithembe nxa sikhangela imidlalo esiselelayo.
Ngempela viki edlileyo imidlalo yeligi idedele umncintiswano wenkezi weChibuku Super Cup njalo iqembu leHighlanders lona kalidlalanga ngoba selaphelelwa ngumphako. Kweminye imidlalo yakusasa iqembu lenkezi Platinum Stars lizavakatshela eLewange ngasemalahleni. Iqembu leDynamos lizanqikilana leleBlack Rhinos ngaseNational Sports lizadlala leleZPC Kariba ngasePawpaw. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo. Joseph Njanji.
Siyabonga Njanji, siziphethe ngebezihamba phambili. Inkantolo yeHigh Court namuhla ilahle udaba lwamalunga eTripus yangamashumi amabili lantathu olokuphikisa ukuxotshiswa kwawo ePhalamende ngozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezochaba Ngum. Kwanele mthaka zomuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo kusasa olivalelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.